Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-12 ngoMabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Sitholakala emoyeni lasebulanjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ibandla le-MDCT lingabe libhekane lodubo lokudabuka phakathi na?
Indlela i-MDC elibamba ngalo ludaba izabahlakaza kakhulu, ngoba labo bamkoma kukhanya banabo abantu ababasapotayo phakathi kwe-MDC.
Ukutholakala kwezidumbu zezizalwane zeZimbabwe emfuleni uLimpopo kutshengisa ukuqansa kwenani labacapha umngcele besiya kwele South Africa. Silengxoxo lenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Inhlupheko ezisezimbabwe ezenza abantwana bezimbabwe bafuna ukubuya eSouth Africa yikuthi ilizwe lethu alisenamsebenzi. Abasakwanisi ukuthi bangaphilisa kanjani izimuli zabo ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho.
Ukumiswa kwezifundo zokwengezelela ezesikolo kudala inkulumo. Silengxoxo lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala.
Nxa befundisa abantwana laphana kabaqondani lokuthi bafundisa abantwana abafunda esikolweni lesohhathi. Umntwana wonke nje uyabuya laba bekuholiday endaweni yona leyo.
Lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-MDCT lithi amalunga abuyela kulo asuka eke aphoxana lenkokheli azaqala ajeziswe. Lokhu sekubangele ukuthi kwesatshelwe ukuba ukukhumisana umlotha kusoze kwenzakale. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Financial Gazette ngolwesine ukuba bayamukela amalunga ake asuka ebandleni, kodwa kuzakhangelwa ukuba asuka njani andubana ajeziswe nxa engatholakala elecala. Amanye amalunga aphenduka ebandleni leli abalisa abomnumzana Job Scala obesekhokhela ibandla le-MDC-99, oyemela imango edalela ephalamende umnumzana Edward Mkhosi engowecelele MDC kamnumzana Welshman Ncube lomunye wakhe umnumzana Siyabonga Malandu Ncube. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Obamkomalawa asazi ukuthi khona amandla okuthi bakhulume ngendlela abakhuluma ngawo bagqugquzelwa ngubani, kodwa kuyabonakala nje ukuthi bakhona ababagqugquzelayo. Kodwa indlela i-MDC elibamba ngalo lolu daba izabahlakaza kakhulu, ngoba labo bamkoma kukhanya banabo abantu ababasapotayo phakathi kwe-MDC, okutsho ukuthi le-National Council ngabe kade iqale ya ebantwini yabona ukuthi indlela le ingayibamba ngayiphi indlela engcono ingabavaleli ngaphandle. Ukubavalela ngaphandle kuyihlakaza futhi njalo i-MDC. Sebebuyela njalo kunesazi sigaba ababekiwo ngo-2005 njalo akubayenzeli kahle-ke lokho.
Buke wayenza imihlangano umnumzana Tswangirai esiya ebantwini, abantu bebekhanya besithi kabaxotshwe.
Ye kunjalo, siyazi ukuthi khona abantu akade besithi kabaxotshwe yilaba abaseka uTswangirai kakhulu, kodwa akusho ukuthi yena uMankoma nalaba abangani bayahlamuka indlela uTswangirai abamba ngayo iqembu abanabo abantu. Banabo abantu, siyakwazi ukuthi kwena bazamile ukuxotsha uChairman weManikaland, bazama ukuxotsha futhi iHarare, bazama njalo ukuxotsha eMathebeleland North. Lokhu kubonisa ukuthi layo i-MDC vele iqhamukile ngaphakathi. So lokho kuzaqhubeka njalo, bazaqhubeka njalo besithi badinga abathakathi phakathi kwe-MDC abasapota uMankoma. Njalo lokho kuzenza ukuthi wena kungabi lokudlelana kahle kweqembu le-MDC kusiya phambili. Bavula imithetho nje ngoba bavulela imithetho nje, bayabonisa iqembu ngoba siyazi izaluphezu yona idla lapho kubole khona. So nabezele bebolisa ngendlela ababolisa ngayo, sebevulela izaluphezu futhi yona ibahlakaze ngamandla ngoba izaluphezu vele idla lapho kubole khona.